ukuphuma kukamakomborero aluzivishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha asekwenzile kodwa sibuhlungu ngokuhlala kwakhe ejele okwenyanga ezintathu ngoba sikubona kuyindlela uhulumende ahlukuluza ngayo amalunga eMDC labanye abantu nje abalombono ongafani lowezanu ukhona phela umkhubo osetshenziswayo okuhlukuluza abantu ababiza ngesiNgisi bethi yilofe lokhu yikusetshenziswa komthetho ngendlela ezingajabulisiyo ngendlela ezilohluku ngendlela leyane eyokwenza ukuthi abantu ababhikisayo bezibone vele besiba lamacala bona bengabantu abangelacala kungaba futhi yindlela eyokuthi abantu abaphikisayo befakwe emajele bengathoniswanga amacala ona lawo kuyokuthi abantu lawo behlale izikhathi esiningi kakhulu emajele kodwa bengagwetshwanga lokho siyakusola sibili
Lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba yeZimbabwe isebenza isekela uhulumende lezanu PF kodwa ukukhululwa kukamakomborero lokhu abanye bengathi kuveza ukuthi imithethwandaba isebenza izimele nanku usekhululwe ungathini ngalokho
imithethwandaba yeZimbabwe isebenza imele kuhlangothi lwezanu PF Intethandaba yaleli lizwe itholakala ithonisisa amalunga eMDC kuphela ngoba amapolisa kabophi amalunga ezanu PF kubotshwa abe MDC Alliance kuphela ngikwansi ukuthi nginike umzekeliso ukuthi yena uMakomborero aluzibishe ube lelinye icala elimayelana ngokwephula umthetho weCOVID-19 kodwa ungakhangela amaviki adlulileyo uRichard Moyo owezanu PF kube le rally emathi north irally le ambonanga polisa njengoba umthetho wephosa umthetho okhona lapha ezweni okuhlukuluza ukhuluma ukuthi umuntu umele aye emapholiseni usithi ukuthi umhlangano lo owa-adreswa ngu-Richard Moyo kwakumele u-aplayele emapholiseni umhlangano lo wawulabantu abaphezu kwenani e-50 abantu ole more than 50 abantu umhlangano nalo abantu babengagqokanga ama-mask abanye vele besenza santando kungelalokho esikuthi ngesikhiwa thina i-social distancing kungelakho nokho kunanzi imithetho eyokuvikela i-COVID-19 njalo azange size ukuthi kulabantu ababotshwayo singawuthatha lokhu sibe sesithatha thina iqinisa elithi lona kube labafana abathathwa be-MDC Alliance ababotshwa ephumula abekhokhela ngu-organizing secretary uCalvin Moyo abathathu laba kwathiwa bona bephule umthetho we-COVID ngoba behamba bekhankasa nge-voter registration khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi indaba eziyabe ziphuma kumthethandaba zindaba eziyathola abafana abe-MDC kumbeni abalunga e-MDC eyiwo agwetshayo kumthethandaba